silingali tshona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nelunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wakobulawayo eyobulawayo Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa lonyaka izulu linile kakhulu kodwa akulabubelo kudaba lwamanzi edolobheni lakobulawayo
ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa. Thina inhlanganiso yethu eMathebeleland Institute for Human Rights ekujongileyo yikuthi abantu bakholise njalo futhi banonzelele bengathi bathole ilungelo labo lamanzi ahlanzekileyo njalo futhi amanzi alentengo eyiyo njalo kungela izinto ezibazimbela ukuthi bathole lawo manzi.
Inhlanganiso ezifana leyenu ezibhekane lodaba lwamanzi zingani zithuli? Kungakubangelwa yini ukuthi izulu line kahle?
Okwakhathesi kasithulanga sibhizi kakhulu siyakhankasa siyagijima ingananzelela ukuthi khathesi sike saqedisa sanda kuqedisa isichwayisiso esingathi i-research ebikhangele udlakela endaweni lapho abantu abathola khona amanzi kobulawayo inxamanzi engekho ezindlini lapha kade sikhulumisa nalezakhamizi besitshela ngodlakela abahlangana lalo njalo esesikwenzile ukuthi ngemva kwalesi sichwayisiso sesike sasabela bemsakazo sesike sabela labesithi ngama independent commission ama commissioners meleyo abunjwe isisekelo sombuso welizwe njalo siphakathi kokukhulumisana lengatsha ezivehlukeneyo ezigoqela i-council ama members of parliament ngendaba yodlakela lapha abantu abathola khona amanzi ngoba abantu bayahlukunyezwa ekutholeni amanzi ukuphambanisa ukuthola kwabo amanzi yikho esikwenzayo kwakhathesi.
Ngavaleliswa abalaleli.
Engingakutsho kubalaleli ukuthi umsebenzi elasinika wona kasiwulahle ukuthi siguguzele sikhankasele ilingelelweni lamanzi futhi njalo kasikhalali sizaqhubekela phambili. Ningasibona sithule kasithulanga phakathi kokusebenza ngoba eminye imikhankaso idinga ukuthi siyithule ukukhuluma kodwa senze asikhalali kwenza.
Loke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Water Action Group ebesikhuluma naye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye nilale.